Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Studio 7 ngolesithathu mhlaka 28 Nhlolanja 2018 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, osaphethe isikhundla sikamongameli we-MDC team Mnumzana Nelson Chamisa uthi baphakathi kokukhulumisana lomunye wabasekeli bebandla uNkosazana Thokozani Khuphe ngokuhluphayo kuleli bandla. Izakhamizi zisabelweni seNkabazwe zithi inkokeli zomdabu yizo ezidala ukungezwani lokulwa kwabantu balumama. Kuthi ke idalela eParliament lakwaseMelika eleCongress namhla lizahluza ikusasa yeZimbabwe kulandela ukugenqulwa kombuso kaMnumzana Robert Mugabe libutho nyakeni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Osaphethe isikhundla sikamongameli we-MDC team Mnumzana Nelson Chamisa uthi baphakathi kokukhulumisana lomunye wabasekeli bebandla uNkosazana Thokozani Khuphe, yena oselesikhathi engabonakali emihlanganweni yenkokheli kusukisela kowayengumkhokheli waleli bandla uMnumzana Morgan Tsvangirai esaphila. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabasekeli bomkhokheli waleli bandla uMakhuphe uselesikhathi engaphatheki kunhlelo zebandla kusukela lapho umuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai enxusa abanye abaxoxebuka kuye kumanyano we-MDC Alliance, lalapho iqula le-National Council selikhethe uMnumzana Nelson Chamisa ukuba ngosaphethe isikhundla sikamongameli webandla. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe esigodlweni se-MDCT e-Harvest House wokupha umbono phezu kosekuthe kwenziwa ngurhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, uChamisa uthe imizamo yokuxhumana loMakhuphe ukulungisisa inkinga ezingaba khona phakathi njengenkokheli iyaqhubeka.
Dr. Khuphe is a leader of this party. We are engaging her. There are processes.
UDr. Khuphe inkokheli yaleli bandla, siyakhulumisana naye. Lingaba lingamboni kathesi, kodwa kumele lazi ukuthi silaye. Sesisungule ezokukhulumisana naye. Inkokheli ingithumile ukuba ngizokwenza lokho. Kasi uchumayela ngesikwenzayo njengebandla. Ningakhohlwa ukuba kwakuvele kulodaba obeluvele luhlupha ngaphambilini olwe MDC Alliance.
Esekhuluma ngombono webandla phezu kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa phakathi kwensuku ezilikhulu esembusweni, uChamisa uthi akukho abakuncomayo njengebandla asekwenzile. Uchaze lesi sikhathi njengesidabukisa inhliziyo njalo kuzinsuku ezimochakeleyo.
As you know, the end of the Mugabe regime was not an end of a man.
Ukususwa kukaMugabe kwakume kube yikuphela komkhuba okusetshenziswa ngumgabe ukubusa ilizwe. Into yakuqala ayehluleke ukuyenza uMnangagwa phakathi kwensuku ezilikhulu ihluleka ukusebenzisa nalabanye ukwenza ukuthi kube lenguquko elizweni. Into ayehluleke ukwenza ekwaleni engena esikhundleni.
Esephatha ngomanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance, uChamisa uthi basakhulumisana lomkhokheli webandla le-National People's Party, NPP, uNkosikazi Joyce Mjuru, njalo kusesekhona okusamele kuvunyelanwe anduba abe yingxenye yalumanyano lanxa engachasiselanga intatheli zindaba kuba kuyini.
We can't afford to ignore Dr. Mjuru if she's willing to depart.
Singake samthiya phandle uDr. Mjuru. Nxa ezimisele ukuba ngomunye wabangena kulomanyano. Idlabuzane likhona kuye wonke umuntu elizweni, ngoba abantu bayakholwa ukuthi umanyano kuphela yiwo ongaletha leyo nguquko kusukela kuntanga ezincane kusiya ebadaleni kuleli lizwe.
Okusekelwe ngumsekeli kobona ngezokwethulwa kwembiko ebandleni lakhe uNkosazana Thabita Khumalo.
100 days zikababa uMnangagwa akazehlukananga le 37 years zikababa uMgabe. Akula into enzileyo ngoba uma usemzini emzini wakho inyanga yokuthi anxa iphela anti siyabhala phansi ukuthi ufune igrocery yana abantwana esikole ibhasi wathene sithi 100 days kuzaba nomohluko ngasitshengisanga ukuthi izinto afuna ukuthi aziguqule iziphi nanamhlanje kunje awuguqulanga lutho kodwa kukhona sokuwesi ukwedlula lapha kade kukhona okwamgabi usephinde kakodwa kusenza umgabi yena wangezelela ukuthi vele sidle imbuya ngoluthi uma ngoyala lezi.
Wagcizelela njalo uMakhumalo ngokuqatheka kokukhulumisana loMakhuphe ukulungisisa ukungezwani okungaba khona ebandleni.
Njengebandla leMDC vele thina sikhangela ukuthi lapho esisebenza khona simile sibe nyandanye njalo kakusimisi khona ukuthi singaze sazama ukuthi siyefika ukuthi kuxoxiswane. Sonke siyazi ukuthi ukuba lilunga lebandla lethu leMDC kakusikho ukuthi uyabhala ugwalo ukuthi udinga umsebenzi ngumzwa ngidwa. Sizabona ukuthi lapho sesifike khona upresident babo uChamisa wanelisile yini ukuthi aqedise umsebenzi lokuthi uyisixoxisane. So kuzaba kuye ukuthi ekuxoxisaneni khonokho usezakhetha yena okufunayo ukuthi sizaxoxisana kumbe yena ulezinye indlela afuna ukuzithatha. Kodwa ithini esingakwanisa ukuthi sikwenze ukuthi sizahamba ku-National Executive la ku-National Council siyebazisa yibo abasebenza phuma le mgoqo okuzamele siyisebenzise ukuthi sizame ukuthi silungisise lolu dubo lukamama Makhumbi.
Uqhubekethi njengebandla bakhangelele ukuthi uNkosikazi Mduru uzaba yingxenye yomanyano we-MDC Alliance.
Hayi, okwakhathesi njengabandla besingezwa lutho ovela kibo kodwa sonke siyazi ukuthi njengebandla le-MDC sile sivumelwano esilula phakathi kwebandla lethu lebandla likamama uMduri ukuthi sisebenzelane. So silethemba ukuthi njengebandla le-MDC vele silesifiso sokuthi sisebenze sibaningi. So silezithunywa zethu ezingahamba futhi ziyevuselela ukubambana lokade silakho okugxigayo sibone ukuthi sifikisana ngaphi.
Ubengekho uMakhuphe emhlanganweni lentatheli izindaba wokwethula imibono yebandla phezu kombuso kaMnangagwa kunsuku ezilikhulu selokhu wangena embusweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Izakamizi zesabelweni senkabazwe zithi inkokheli zomdabu yizo ezidala ukungezwani lokufuthela nalo kulwa ebantwini balomango. Lokhu kuvele komunye wemihlangano eyenziwa ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe ngabe komishini yokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission eGweru lamhlanje. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uzulu wenkabazwe layo uveze ukufuthelana ngezehlakalo zombhuqazo weGugurahundi, ukuhlukunyezwa ngesikhathi sokhetho luka-2008, ukudilizelwa izindlu, imisebenzi yenkohlakalo egcwele zonke indawo, umbuso webutho kanye lokuswelakala kwemisebenzi ngabasakhulayo. Umhlangano lo ungenwe ngabengatsha zikahulumende, izinduna, abamela izisebenzi, abasakhulayo, abesifazane, abalwa impi yenkululeko, abafundisi, kanye lamabandla ezombusazwe. Iningi kulumhlangano belikhala ngokuthi inkokheli zomdabu okugoqela izinduna labo sobhuku yibo abadala ingxabano lokungezwani phakathi kweziqinti ngenxa yokubandlulula abantu kulandelwa ukuthi usekela liphi ibandla lezombusazwe. Umnumzana Martin Ngwenya isakhamuzi saseGweru ngomunye ophe umbono wakhe kulumhlangano.
Ukuchaya inja sifihla umphina kusizi ngoba induna zonezi eziphakathi kwethu yizo ezidala ukuxabana phakathi kwezigaba zethu. Induna sezakhohlwa umlando wazo ukukhangela ukuthi kulokuthula phakathi kwabantu kodwa izwe esezidala inzondano ngokwenza umsebenzi wazo ngepolitiki.
Umnumzana Silas Dube laye oyisakhamuzi seGweru uthi ikhomishini idlalisa isikhathi ngoba abantu abayibumbayo yibo abaphatheka kumbhuqazo weGugurahundi ngakho ke abasoze bavume ukuthi balamacala.
Bona ngani into leyo akusoze kuphumele lutho. ngoba abantu abaphambili kwendaba lezi yiba abantu badala amachaza lapho so kaba sozivavumele ukuthi baphume egcinyeni ukuthi babulala abantu barepa abantu bayabathisa izinto zabantu bantshontshe iinkomo zabantu konke lokho vele bayakwazi ukuthi kumele basibhadale nxa bengaphume egcinyeni so ngibona ngani hayi sidlalisa isikhathi njengokuthi wonke abantu laba bebaphindile anti yabona ngabantu abadala amacala angkhona
udube uthi isikhathi likhomishini eqale ukusebenza ngayo asiqondanga ngoba kusobala ukuthi bazama ukuzisondeza duze labantu ngenxa yokhetho
mbona ngani lapha bhayiza ngoba anti yabona lapha sesiya kuma-elections uyenzela ukuthi bavotelwe baphenduke ehofisini kodwa I'm sorry ngoba amaZimbabweni sehlakaniphile
unkosikazi Runyara Rochilenje omele inhlanganiso eyeZimbabwe Christian Alliance uthi izabelo zombili zemathebeleland azitholanga amathuba okukhuluma njengalokhu okwenzakale enkabazwe
like ama-communities abatholanga ithuba lokuthi khona izifiso zabo lembono yabo izwakale because bekulabantu ade bebakhulumela bona so I think i-commission le kufanele ibe lesikhathi ikuthathe kunalokhu ikucabangisisa ukuthi bengathola njani imicabango yabantu abasemathebeleleni north south lebulawayo ukuthi ingene nxa sebesiya ku-strategic planning yabo abakhuluma ngayo I don't think ukuthi okhona izaba yi-process yaba inclusive
ureverend Alec Lee Mchikachika uthi uhlelo lolu belungaba luhle kodwa uthi ukubunjwa kwe-commission kwaphosiseka kusukela ekuqaleni ngokufaka abantu bomhlubulo owodwa
kungaba luhlelo oluhle nxa kuyikuthi indlela ezingasetshenziswa ukuthi baqhube umsebenzi wabo kungaba luhlelo oluhle olungaletha ukuthula phakathi kwelizwe lethu leZimbabwe kodwa okukhangelelweyo ukuthi i-commission leyo eqhuba lolu hlelo mhlawumbe ukubunjwa kwayo ekuqaleni singathi phose kwaphosiseka indlela eyabunjwa ngayo ngokuba na kumele le i-commission iphathe ithathe inxa zonke ze society esiphila phakathi kwayo ukuthi kungaba mhlawumbe abamabandla eze inkolelo yesiKristu
umhlangano wasenkabazwe lo uqhutshwe ngendlela ebilokuzwana phakathi kwabantu abazimisele ukuthi bazahlala lize litshone ilanga bethi abafuni kujahwa ukulandisa ubuhlungu beminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho lamhlanje yethule umhlahlandela wokhetho oveza ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ahlele ilanga ukhetho oluza kwenziwa ngalo phakathi kwenyanga kamabasa mhla ka 18 nelonhlangula mhla ka 1 iZimbabwe Electoral Commission ithi njalo umthethwandaba wenomination code kumele uqale ukwamukela amagama abantu abazancitisa ukhetho phakathi kwenyanga kaNkwenkwezi mhla ka 19 lonhlangula mhla ka 21 umgcini sihlalo wezek uJustice Priscilla Chigumba uveze lokho emhlanganweni awenze lamapolisa eHarare lamhlanje bekhulumisana ngendima emele idlalo ngamapolisa ukuze ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo uChigumba ukugcizelele njalo ukuthi ukhetho kumele kwenziwe phakathi kwenyanga kaNkutulikazi loNcwabakazi njengokutsho komthetho uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxhume umqoqo wenhlelo zebandla leMTCT umnumzana Bethi Nico Bebe wambuza ukuthi ukukhulumisana phakathi kwezeki lamapolisa ngendaba zokhetho olukhululekileyo ubona kusiza na
nxa kungabe kuyukuthi izekhi ikwenza ngeqiniso ukuthi ikhulumisana ngamapholisa ukwenzela ukuthi-ke amapholisa ameke asebenze umsebenzi wamapholisa hatshi ukuthi abe ngamapholisa azagcina esebenziswa ukuthi ethusele abantu nxa besiyavota hhayi kungaba kuyinto enhle leyo kodwa siyakhumbula ukuthi eminyakeni amapholisa i-presence yawo ema-polling stations abanye bebesicela abantu nxa besiyavota so nxa kuyukuthi yikho lakho abafuna ukukulungisisa hhayi siyavumela naye lapho sibili ukuthi kungumsebenzi omutsha omuhle kakhulu. But ke ngithi ngiyakhangela ke lawo amapholisa nxa kuthiwa aza ncedisana lezekhi, kabakhulumisane kube yinto ekhulunyiswana publicly ukwenzela ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi ipholisa umsebenzi wayo uyabe ungwani ngesikhathi sokuvota, ngoba kungaze kukhulunywe besemahofisini abantu bengakwazi. Abantu bagcina-ke sebesiba lokunanzelela ukuthi mhlawumbe engxenye kukhona okuphekwayo thina okungafanelanga sikuzwe njalo okungasihlukuluza nxa sisiyavota.
Ithi iZack uZulu uzaphiwa inyanga eyodwa ukubana ehlole uluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll nxa isiphumile, kulungisiswe konke okuyabe kuphazamisiwe kiyo nxa kukhona. Ungathi inyanga isikhathi esaneleyo yini?
Umsebenzi wezenki kawudingi ukuthi mina ngibone ukuthi isikhathi esilingeneyo kube singalingananga. Umsebenzi wezenki ulawulwa yi-constitution yelizwe. Njengoba ulawulwa yi-constitution yelizwe, iyatsho ukuthi ngesikhathi esinje kufanele kwenzakale lokhu, ngesikhathi esinje kufanele kwenzakala lokhu. Nxa bekwenze ngendlela eqondileyo, kufanele sibabone belandela lokhu okubhaliweyo ezinqunyweni ze-constitution yelizwe. Nxa bekwenza ngaleyo ndlela-ke, hayi kutsho ukuthi babekwenza ngokuqondileyo. Kodwa nxa bengasakwenzi ngaleyo ndlela, kutsho ukuthi-ke yahle sikubone-ke ukuthi iZack isiqalile ukuthi-ke yenze lokho okuthiwa yi-rigging, irigela ibandla elibusayo.
Umnumzana Abednego Bebe umqoqo wenhlelo zebandla le-MDC, lapho-ke wexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ese-Beitbridge. Kuhla uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kHz. Ku Live Talk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum. Lamhlanje sixoxa ngesimo sezombusazwe kwele Zimbabwe ngesikhathi kule ngxoxo zizalwane edalele Congress leMelika ngokwenzakala eZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo yezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Idale lePhalamende lakwelemelika eleCongress lamhlanje lizahluza ikusasa yeZimbabwe kulandela ukugenqulwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe libutho nyakenye. Abazakhuluma emhlanganeni lo bagoqela amalunga edale leSenate lezizalwane zeZimbabwe ezibalisa ingcwethi kwezombusazwe unkosikazi Chipo Dendere, yena-ke ofundisa ezombusazwe khonapha eMelika, kube lo wayengumlimi umnumzana Benny Frith, kanye lo wake waba ngumeli weMelika kwele Zimbabwe umnumzana Charles Ray. Umnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo webandla le-MDCT lapha eMelika, upha umbono wakhe ngale ingxoxo.
Ngumbuzo omuhle kakhulu lo, ngumbuzo obuzwa not only yilaba abalapha e-America ababize lenhlangano ye-subcommittee, kodwa ngumbuzo obuzwa ngamaZimbabwe ngokwawo ukuthi siyangaphi njengelizwe since uMgabe engasekho. Sibona yini intuthuko empilweni zabantu, ngoba okokuqala okuqakathekileyo ukuthi abantu bathole impilo ekahle, bathole imisebenzi, bathole imfundo, izibhedlela zikwazi ukuthi zibe le mithi, lamadokotela, lamanese alapha abantu, imigwaqo iyalungiswa yini, le mpilo yabantu jikelele, ama-human rights abo i-government iyawahlonipha na. Yizo izinto ezifunwa ngabantu, and yizo izinto thina njengebandla le-MDC ebesivele sisilwa lazo ngesikhathi sikamgaka.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT lapha eMelika esipha umbono wakhe. Esinye njalo isizalwane seZimbabwe esikhona pha eMelika umnumzana Thabang Nere laye upha umbono wakhe ngale ingxoxo edalele ephalamende yeMelika yeCongress kungxoxo ayenze lo Mike Kobe owe Studio 7.
Indaba zombusazwe eZimbabwe siyazi ukuthi kuNovember ka-2017 zitshintshile ngendlela abantu abaningi abangayilindele kodwa nje eyayikhanya izayenzakala ukuthi kugcine sokungena ubaba uMnangagwa esiba nguye umongameli welizwe ekhipha owayesebenza laye uRobert Mugabe. Ngakho-ke lokhu kuvule i-chapter entsha, isahluko esitsha eZimbabwe. Sabona ngo-February silahlekelwa njalo ngowayekhokhela i-MDC engu-Prime Minister ubaba uTsvangirai, sikhumbula imuli yakhe ngalesi sikhathi. So lezi zinto zombili ezenzakeleyo seziguqule ezombusazwe eZimbabwe.
Nxa sesixoxisa ngesimo sezombusazwe, umehluko ukhona na?
Umehluko awukafiki empilweni zabantu. Ngoba sokule mnyaka 37 years uMgabe ekhokhela, ngakho ke njalo iparty yakhe ibandla lakhe yilo futhi elithethe umbuso. Akukhanyi kuzaba lo mahluko omningi. Siyazi batshintshile ezeindigenization, bazama ukukhulumisana labantu babo omanye amazwe. Kodwa indaba ye-trust, ukwethemba, ukuthi hayi laba bantu ngabantu akade bevele bekhona, lokuthi abantu abaningi bangkhona ngabantu asebebadala, ukuthi sebazama ama-ideas abo, imicabango yabo abalethanga okutsha okuzenza impilo zabantu ziguquke ngendlela emangalisayo.
So angitsheleke Thabang, ubona ngani kuqakathekile na ukuthi iziphathamandla zeMelika zibe lolwazi ukuthi kwenzakalani eZimbabwe nxa sesixoxisa ngezombusazwe?
Yes, siyabonga ukuthi le Melika lilokhe lidinga ukuthi libe lobudlelwane lobungane obuhle leZimbabwe. Siyazi ukuthi inkampani enkulu ye-America i-General Electric labantu abafika eZimbabwe evikini ephelileyo, Pizza Hut ivikile eZimbabwe. I-America iyaziwa ngezomnotho, ngakho-ke kuqakathekile ukuthi i-America yazi ukuthi kwenzakalani eZimbabwe, lokuthi i-civic society yeZimbabwe ingancediswa njani ukuthi idemokhrasi le esiyibuka e-America laseZimbabwe kube yinto abantu abazayikholisa bengene emahhofisini kahulumende bekhululekile.
Wothi ngibuza umbuzo wami ogcina ke baba, simzwile umongameli uMnangagwa esithi Zimbabwe is open for business, Zimbabwe is open for business, njalo amazwe achiyeneyo iBhilitane labo bashilo bathi bakhangela ukuba lobudlelwano ngeZimbabwe. Ubona ngani umcimbi lo is a way eyokuthi ilizwe leMelika labo bayenze into efanayo ukuthi kube lobudlelwano phakathi kweZimbabwe njalo bakhiphe isijeziso zenotho?
Ngokuya kwesikhathi sibona isijeziso zenotho loba zazifakwe ukuthiwa zisebenza abantu abathile abonileyo, kuzamele zikhitshwe, zicine seziphambanisa impilo zabanye abantu abangayisibo abawonayo. So sithemba ukuthi nxa kusiba le freedom eZimbabwe abantu bekhululeka, sibonile ama-students e-NUST ebotshwa, betshaywa, lokho yinto eyenza abantu becabanga ukuthi hayi idemokhrasi ayikabi khona eZimbabwe, izijeziso zenotho zingaqhubeka.
Umnumzana Thabang Nare yisizalwane seZimbabwe eselapha eMelika ikhuluma esipha umbono wakhe ngengxoxo le edalela ephalamende lakwelemelika elecongress ephathelane lelakusasa eleZimbabwe. Kwezemidlalo lamhlanje abalandeli beqembu lenguqu ele Highlanders baveza ithemba elokuba lonyaka leli qembu lizabe litshaya eziwayo ngemva kokuphenduka komqeqetshi uMadinda Ndlovu osengenise abasakhulayo abambalwa kuleli qembu. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labalandeli beqembu leLenders ababukele leli qembu emidlalweni yalo emibili leli idlale kumncintiswano wenkezo yezetene iCommanders Charities Shield, bathi leli qembu liza kwenza izimanga ikakhulu nxa bona njengabalandeli balo bengaba lokubekezela abadlali abasakhulayo abafakwe ngumqeqeshi uMadinda Ndlovu yethimini baze bajwayele ukudlala bendawonye. uMandla Nkala ohlala elizweni leBotswana kodwa olandela iqembu leHighlanders maviki wonke uthi nxa abalandeli bengaba lokubekezela iqembu leli lingaphakamisa isicoco selidi lonyaka.
Mandla Nkala from Botswana chapter. IHighlanders yiyo ephakamisayo lonyaka and asibuyeli muva baba. Asibuyeli muva la uyibonile ukuthi idlala kanjani. And ama youngsters lana adlala kuhle kakhulu la ubonile. Akula lapho esayise batshayela khona ukhwelu sabe sibakhuzezela sibahlabelela ukuthi team yephambili and ke wonke ama supporters eHighlanders ngicela ukuthi khona wonke umuntu olaleleyo asikhuzezeleni team singatshayela ama players ukhwelu ngabafana abancane bayafunda. Let's give them 2-3 games uzabona bazokulala ama teams wonke.
Umayibonga Ndlovu la uthi abalandeli kumele baphe umqeqeqi uMadinda Ndlovu ithuba elokubahlanganise kuhle iqembu lakhe ukuze leli qembu liphumelele.
Hello Khumalo, Mayibongwe Ndlovu uDalasa. Ya esingakutsho ukuthi abantu asipheni abafana bethu isikhathi. I mean sibaphe nje 2-3 games. Siyakwazi ukuthi izinto ziyaba right. Of course basaqala ucoach la usadzama ukuthi ahlanganise lapha lalapha. Njoba kusekungabafana abancane. Basiyakutsho ukuthi asipheni abafana isupport. Siba supporteni singabashayela ukhwelu i-team isaqala izalunga and singakuthi ukuthi this time i-cup ngeyethu championship ngeyethu.
Omunye njalo umsekeli othe uyingxenye yalabo abacula kakhulu behaya iqembu behlalele iceleni lenkundla elifulathele ibhukujo elaziwa kakhulu ngegama elithi yeSoweto ukuthi abalandeli kuzamele benze owabo umsebenzi bayekele umqeqeqi uMadinda la yayenze owakhe.
Hayi team yona ishapu bare ngucela kuma supporters amaphaphu phansi. That team ufuna ukuplay 3 games ikwaya Soweto kwaya asiqinene ngengoma kuphela uMadinda eze umsebenzi wakhe. Ngiyabonga.
Iqembu leHighlanders ligcine ukuphakamisa isicoco seleague ngomnyaka ka-2006 njalo eminyakeni edluleyo abalandeli balo balikhuthaze ukuba libuyele kusiko lwalo lakudala olokuzikhulisela abadlali lijiyane lokuthenga. Lonyaka ke inkokheli zeqembu ziphendukise umqeqeqi uMadinda Ndlovu la ekhulelekile iqembu leHighlanders njalo elendumela zokudlalisa abafana abasakhulayo. Ngemva komdlalo wangesonto lapho iqembu leHighlanders elinqotshwe khona ngeleDynamos kufinal yenkezo yeZNA Commanders Charities Shield, uMadinda uthe abantu bengathi iqembu leBhoso lakhiwa kutsha kodwa iqiniso ngelokuba kuvuselelwa amasiko alo. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Lomnandi lo othi cholocho umculo womdumo kaMasigandi kodwa ke singi Isikhathi sethu asavuma ukuba siqhubekele phambili silokhu sisonke. Singeke hlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Usaphethe isikhundla sikamongameli we-MTC team, Mnumzana Nelson Chamisa, uthi baphakathi kokukhulumisana lomunye wabasekeli bebandla, uNkosazana Thokozani Khuphe. Uthi izakhamizi zisabelweni senkabazwe zithi inkokheli zomdabu yizo ezidala ukungezwane lokulwa ebantwini balumango. Idale lephalamende leMelika leCongress namhlali izahlaziya ikusasa yeZimbabwe. Kuba lapha-ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama lami nguPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.